yasikhwabithi ukudlula kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe sephawulile. Kodwa umuntu ulandelwa izenzo zakhe. Okubuhlungu kimi kangisoze ngikhangele kakhulu imisebenzi yakhe ngemva kwelokho okwadlulayo konke lokhu. Ngibabuhlungu ngokuthi ufike nzima khona laphana ebhentini leliyana. Kwa-appointwa uMalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile. Kubuhlungu-ke khona lokhuyana, kumele sikunanzelele lokhuyana. Ye, siyazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe sibili. Abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 kuthathelwa abelungu, amapulazi. Kukhanya indoda engazani ukuthi ingamanga kuhle. Isekela iphathi ngamanga ngomthetho welizwe wona ukuthi wona umthetho wona uthini.
Mnumzana Dube ngena khonapho veli sebenza laye njani ubaba uChichika Usiku emthethwandaba khona ngapho ubeyiphethe njani imbiza yemithetho
isikhathi sengu-Chief Justice zenezele ukuthi kube lama-ruling amaningi akazange abe-fair obe strong njengegqwetha kuzengona zeukuthi 2001-2000 when itake over from the previous Chief Justice ube ngumuntu owelandelela i-partline njengoba umkhandi ekhulumile ube ngafani labanye odade sobonayo kwamanye ama-Chief Justice abamele amalungelo abantu ilobo ipolitics for ababusayo bombuso for that day ungavumi Chief Usiku ube ndoda kadiwamofi i-party line ngoso note ukuthi njengoba umkhandi ekhulumile kube nzima ukuthi ephume kube azafuna ukuphuma sefuna leli sikhundleni was actively involved ku-party politics abe ngathi compromise i-judiciary even into ye-judiciary okwenza ukuthi kwezikhanda njengamagqwetha o njengami ezesisenzi bengenyanye ukuthi ngiyelethe ezimbabwe when you look at how ama-benshi kwamanye amazwe present even e-south africa khonapho u-chief justice yibo abamela uzulu abamela the ordinary man in the street but during i-rain ka-Chief Usiku was more ube-decision i think okunye ongayisina yikhona ukuthi kakhulu even engakabi ngu-judge wayengu-member of parliament was first private secretary to president Mugabe ngo-1980 so I'm sure influence when Eliana even when he was declared to the bench ngendlela afaka ngayo uphotha abanye ojaji uthetha amapulazi engaprotect-i rule of law okureflected even kuma-judgments akhe unfortunately in as much as I sympathize and I'm disheartened ukuthi is passed on but i-reign yakhe umbuso wakhe hhayi ungekho kahle
Ngiphenduke kuwe baba uMkandla isikhundla esathiwa nguye uChichika Usiku sesiphethwe ngubaba uMalaba alubana uthe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba ungamxwayisa na umtshela ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoChichika Usiku emsebenzini lo
kusiya ngami sibili ngakuthi khona indoda elingumalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi bengathi lavele kahle thiyane lakho lokhu kungena umuntu ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni loku kuyagcina kuleliyana igoma ligcina amaqhawe uzaphuma kubi laphana sengolise ibizo lakhe iprofession yakhe icina isingolise ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kathiyane engazavuma yena ukusetshenziswa kwezomzabalazo ngame eqinisweni emele iqiniso bethi nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhetheni ngame eqinisweni njalo labantu ababe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika leyokubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lwenye iphathi
Ngiphenduke kuwe edube uthi wena uChichika Usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla lezanu PF engalandela umthetho kodwa abezanu ubona bathi hayi uChichika Usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni ewulandela ngendlela umthetho injalo eyihlonipha imithetho yelizwe uthini ngalokho
ngokuhlonipha okukhulu angivumelani nakho kakhulu ngizabuyela futhi kuma-judgment ka-Chichika Usiku e-land reform or even ibhenshi lakhe le-supreme court on ama-land reform issues indlela afakwa ngayo lendlela owakhishwa ngayo previous chief justice wadeploya he was the least qualified ebantwini abafanele beze ngo-chief justice but because njengoba ngishilo ukuthi ngesikhathi sibuso yangu-private secretary kamongameli ezimbabwe so ngumuntu ayi-change system ngumuntu adeployayo to go and control ibhenshi